Siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 3 kuNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olulenjongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe.
Uhulumende akule lokhu ebathembisa ukuthi uzavuya ukudla kwaba abakusebenzeleyo but akulalutho olubuyayo. Ababelungisa emgwaqweni lapho sekulama-pothole khona behamba bevalavala nje hhayi umsebenzi omncane.
Siza kuzwa eziphathelane lesimo sokudla kanye lezemfundo enkayi. Njengenjayelo, siza lethulela eziphathelane labatsha silontungameli Nkomo we-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olulenjongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Ezinye zendawo lapho abantu abangakabhadalwa khona kusesilobela. UNtungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxele sakhamuzi salindawo umnumzana Raphael Ndabaningi yena othi umumo wendlala mubi kakhulu kulesi sigaba.
Ya esilobela indlala ikhona sibilizula lenangakahle abantu babhekane lobunzima okwakathesi nje bebesathi khonoko kubhele emasimini but akulalo.
Iy'nhlelo zikahulumende ezifana labo Food for Work azitholakali?
Ya ihlelo lolu luke lwabakhona basebesebenza abantu but sokufanele bahole lakathesi lokhu bengaholi so angazi lokhu besalinde ethu baqale bahole kubona kathi kuyaqhubeleka phambili but akulalutho.
Basebenza kabazange bahole uthini yena uhulumende?
Uhulumende akule lokhu ebathembisa ukuthi uzavuya ukudla kwaba abakusebenzeleyo but akulalutho olubuyayo.
Kusebenzeni kwabo babesenzani kahle kahle?
Babelungisa emgwaqweni lapho sekulama-pothole khona behamba bevalavala nje hhayi umsebenzi omncane.
Inhlanganiso ezifana labo World Vision labo WFP alikaziboni?
Hhayi azikafiki lapha ade selufikile nje ilolo nalolo lodo le-Food for Work but lalo alucace lapho luya khona.
Ungathi bakhona sibila sebelala ngendlala lapho uMangoya selala khona eziko?
Hhayi okwakathesi ngathi abantu abaningi akude kungani kuphose kwabangcono yinyawuti engani sababambabamba abanye but vele ekupheleni kwabo-July sokusiyala ipinki vele abantu abaningi uMangoya beselalezi.
Lisesilobela ngaphi kwakhona khonapho?
Lisesilobela ku-120 eMbombela.
Umnumzana Raphael Ndabaningi yisakhamuzi sesilobela eNkabazwe. Lokhu kwenzakala izakhamizi eziningi kuzigaba zonke zelizwe ikakhulu emaphandleni zingenelisi ukuthola ukudla okweneleyo namanzi ngenxa yesimo somnotho welizwe kanye lokungani kuhle kwezulu. Abahlala emadolobheni abaziphilisa ngokuthenga lokuthengisa impahla ezijiyeneyo kwele South Africa belokhu bethukuthele ngokuvinjelwa ukungena lezinye zalezi mpahla emngceleni we-Beitbridge Border Post nguhulumende njalo batshengisela kulowo mngcele. Inkokheli yebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai eNkayi North iyalandula ukuthi isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF unkosikazi Sithembiso Nyoni uselethe inguquko emangalisayo esigabeni seNkayi North selokhu wakhethwa ukusimela edale lephalamende ngomnyaka ka-2008 njengokutsho kwakhe. Unkosikazi Nyoni usanda ukutshela iStudio 7 ukuthi ulethe inguquko kwezemfundo ngokwakha izikolo, ukulethela abantu inhlelo zamanzi kanye lokwabela wonke umuntu ukudla engakhethi abebandla le-ZANU-PF kuphela. Asizweni amazwi akhe.
imdengelele kuwodi 26 sifake ilokuzeni secondary school emdengelele safake secondary school esikhoboko safake secondary school kuwodi 2 ebingekho kuwodi 2 emaphasapha safaka isecondary school ezingu 2 kuwodi 8 engwaladi lenyamazana safake secondary school kuwodi 1 esembeule khona le ekubhoda le silobele khathe sikhuluma so senginegotiate lamanye ama-church ifuna ukufaka i-boarding school kuwodi 10 ama-secondary schools wonke wona lawo ayengekho kutho ukuthi abantwana besithi bangafika ku-grade 7 sebehlala phansi kumbe bahambe imimango efika 10 kilometers khathesi sengilwisa ukuthi ama-secondary schools la abe lamagedi ukwenzela ukuthi abantwana khathesi-ke babe le-computer ngoba lapho ngumkhokheli ungayinvesti generation ebuyayo uyabungela kusasa yesizwe sesisakha lapha egwelitshena i-training center i-training center lena sena amajaha ukuthi benze i-building abangamankazana bathungi laba abangamajaha abaningi bakhona sebethe bephume khona pana bathola imisebenzi eyokuthi babe ngobhilida abanye ngikhuluma so although I'm not encouraging it basebotswana bakhathiwe bangobhilida khona ngayo lathi ngaphenkayi asashoti obhilida abazabe besakhela abadala izindlu and abantwana abathungayo siyabakhuthaza futhi ukuthi bese bethungela izikolo ama-uniform khonokuyana kwenza ukuthi bese bezidalela imisebenzi but lokho kulama-problems athize but hhayi kuyabanjiswana ngibona ngani indlala sizayibamba kungabi lo muntu ocubayo iy'nkomo zethu zisesenhlo kwakhadela
ye njalo akukhethwana ngezombusazo
ngibize ama-church wonke and ngathi ema-churchini ngoba i-churchi kulapho uhamba khona umuntu wonke ngathi emabandleni bisanini amabizo abantu benu abalambayo and babisa amabizo abantu labo sobhuku bonke bebekhona ngathi kubo sobhuku libuye lama-church enu kumawodi enu sesifome i-development trust i-development trust liyana iya ithi ama-councillors wonke baphakathi ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu i-development bayayenza bebambene
lo ngunkosikazi Sithembiso Nyoni umeli wenkayi North edalele ephalamende njalo ekubandlalezana u-PF kodwa ukhansila ka-Ward 12 esikhobokhobo enkayi ukhansila Mhlonipheki Ncube uthi intuthuko le kayifani le ndlela unkosikazi Nyone ayibeka ngayo ngoba abanye abatholi lutho kuyo
hayi izikole zanje zelelezena lezama-secondary schools kodwa athethe akabi ngama-fieldplate schools ithethe ngama-satellite schools akukakhiwa
ye kodwa abantwana sebefunda yini
ye akulabantwana sebefunda khonapho then izakhamizi izeziyidizi khathesi zizama ukwakha
ye kodwa wancedisa phela umhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi kube khona lokho ngoba yine ngafika ukuthi kwakungekho
ha ukuthi ngabe kukuye kube ngabe kungani asineke sitho kodwa thina ibhilithethu ukuthi njengoba izikole sasizifundeni siyabe sokuthi icommitti ikhulume lama-councillors yena besesenza ama-motion ukuthi zibe khona izikole because zona izakhamizi yizo ezakhelayo izikole zonalezo
uthi kule ndawo i-Gwelutshena training center lapho abantwana abafunda khona ukwakha lokuthunga njalo bezuza umsebenzi beqeda lapho
ya lihlelo oluhle but ekuncedeni abantu bonke kathesi hhayi akukabi khona kukhanye ngani kuyakuzani kwi-partizeni njekwinto kwakhona
likutsho ngani liloba ufakazi bani
ngoba thina mina yami njengokansila angaze ngihlele ukuthi ngabantu ku-community yami ukuthi behambe khonaphana kodwa siyezi ukuthi kunabantu abafunda khonaphana ukuthi bazevela ngaphi ngeziiphindi constituents kumbe bazevela ngaphandle singalalwazi nje le-olithize kodwa sizekuthakula abantu abafundayo khonalapho
silokhu sikwezemfundo unkosikazi Nyono wakhuluma ngokuthi kule sikolo kulaba abalisi abavela emaswingo bonke sokulobubelo yini khona ngapho ezikolo ngababalisi abangakhuluma isindebele
hayi bubele asikabuboni babekhona engingayesikhithi esikolo babefika ama-four kumbe five babekhona yeke kuyehlukanise ngoba la bae sebekhuluma isindebele kodwa yeza ukuthi umuntu lo ilimi lelo alikhulumayo sibe labi lakhe sibelayo alwazisitha kuhle kuhle
uthi yena unkosikazi Nyoni kule committee elama-councillors labezinkonzo yibo abanika abantu ukudla ngakho akukhethwa. Ungabukhona yini kule committee?
Hayi mina ngikukhulile committee. Kuyabiwa lapho engikhona hayi angayibona azayenza kanti ukudla kuyabelwa abantu kodwa nje noma nje kungakafiki kuyami lekhuzeni iwadi ngenxa yokuthi thina ngapha sileluhlelo lokuthi ama-cash transfers kodwa okwenzakalayo ababele ukudla laphana ngabe-social workers yabona besabele ukudla.
Umuntu siyasibezwe bekhonana ukuthi kwabiwa ngokuthi umuntu usekela liphi ibandla.
Hayi tatesi ngani kuthe kungcono ngapha enkayi. Ngani kungaba khona hayi kabe kufihlakile kodwa akwabi into esemgcele.
Kuyini okulihlupha kakhulu?
Okuhluphayo tatesi ikhuluma senze nje indlala yikho abantu ukudla yikho kubahluphayo tatesi. Then la manzi nje njengoba inkayi kule ndawo ewomileyo amanzi abahlupha abantu bazobathazisa nje.
Lo ngukhansila Mhlonipheki Ncube wesikhobokhobo enkayi sixoxelaye ekhonale enkayi.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave laku shortwave 4930 6065 laku 15460 kHz. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsapp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguNtungameli Nkomo. Namhla ngixoxa lomhlabeleli osacathulayo uDumisani Mthombeni yena osedule idlalate lakhe lesibili elilesihloko esithi bajabule.
Ngithi lijalushazani into engabheke wayibona wafa oh kanje bathu nempilo ezi 3 ngithi njantaza majorodani rimbundraye ulangifuza khona ke mfana ngibagijimisa ngemva kwami ngiyavimba ngothu ngibabonisa ngihleli phezulu endaba enhlaso emotro cafe ngithi ngihleli naye inkunzi emalundi uprince umfokathu.
UMthombeni ngumfana osakhulayo mpela oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu njalo udabuka eCholocho. Uqale ukuhlabela ngo-2014 wethula idlalate lakhe lakuqala nyakenye walethesa isihloko esithi Tanyazisa Dukuduku sephindile njalo ngoba jabule. Leli dlalate lilengoma ezilichumi lantathu ezibalisa ethi Umona, Kufa, Udlame, Imali, Wamuhle, Lale ethi Dumisani. Boga Mthombeni, kungani ukhethe ukuhamba ngonyawo lukamasikandi?
Into engenza ngikhethe ezikamasikandi ukuthi umasikandi bengizele ngimthanda kwamina ekuqaleni. Irumba angizange ngiyithande uyiwona umculo ogcweleyo kwelakithi, kodwa umasikandi lokuyiwona umculo ebengiwuthanda kakhulu njalo ngiwuzwisisa.
Yibaphi abaculi bakamasikandi abakwenza ube le ntshukuntshu yokuqhubeka lawe uhlabela lo mculo?
Abaculi umculo wokuqala ebengimthanda kakhulu uMtshengiseni Gqensa Indidana. Omunye umculo ebengimthanda kakhulu uCholocho King ngomi ngikhulunywe na umculo wale ekhaya bese kuthi noziza ziyamluma umculo ohlala ngisukani langayini kahle kahle ufana nobhuti ke ngoba umuntu esihlala nje sikhulele endaweni cishe eseduze duze
kulale njalo ethi awuyitshaye izule njengomfana wetsholotsho uDumisani Mthombeni ulengoma njalo ehaya iqembu lenguqu eletsholotsho FC.
Kolezezwane lapho kusuka ngoma ukuthi abafana baningi nqalabo sebephumelele bafika ku-PSL okuyiyona i-team yasemakhaya esike yafinyelela kulelo zinga.
Hayi, siyabonga Mthombeni, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Zulukandaba asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga Ntungamili ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Uhulumende ubikwa esehluleka ukubhadala iningi labantu abalambayo abasebenza phansi kohlelo lwe-Food for Work program olule njongo yokuphathisa abahlaselwe indlala njalo oluqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Sizwe eziphathelane lenguquko esigabeni senkayi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.